ama-activity lawa ahlanganisela ukuxoxisana ngento ze-access to information, ahlanganisela ukuthanyela emadorobheni, ahlanganisela ukumatha nje ikhumbuza uZulu ngokuqakatheka kwelanga lelo.
Ungasitshela mnumzana ubana indikimba yomkhankaso walo mnyaka ithiwani?
Thina sithi-ke isihloko sethu asibhekeni sikhangele isifiso ukuthi kathi ezendaba imidia ama-newspaper, ama-TV, ama-radio enganceda njani ukuthi uZulu athole ulwazi, athole i-information. Njengoba sesize constitution,
kambe kulezibonelo nazo ukuba elakusasa liza kuba linjani kwezokwethulwa kwembiko khona phezimbabo?
Inenta sebesithembele ukukhangelele sini ukuthi uhulumende uzoshesha afake umthetho ozoyenza ukuthi uma ezeinformation zihambe kuphi, abantu bekhulume bekhululekile, njalo nje kanye labamaphephandaba besebenze bekhululekile. Kodwa-ke siyabona ukuthi ngathi kulesinono abasheshanga bakukhangela ukuthi lokho, ngoba kunasithi yokuhle ukuthi kube le-constitution ekhangelayo eqakathekisa i-democratization, eqakathekisa i-access to information. Kodwa nxa kunganamthetho njalo kungana isifiso kulaba ababusayo ukuthi konke lokho bekufeze, i-constitution leyo ayinelisi nedo. Yikho sithi thina sikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise imithetho yonke enqabela ukuthi abantu bekhulume bekhululekile njalo bethole i-information abayifisayo. Hhayi, thina siyabona ukuthi zikhona iy'ngxaki la zezikhona kuthathela izindaba, kubhalwa kwamanga lani. Kodwa-ke konke lokhu thina sithi ukuthi akumelanga kukhangele behlukanise, kuqhathanise ku-environment, abantu bekukhiphe ku-environment yokuthi vele lapha eZimbabwe iningi izinto ezingabela ukuthi umthathela izindaba zisebenzululekile, into ezinjengemthetho, into ezinjengokubotshwa ngamapholisi, into ezinjengoku-harasa phonge ukuthi uvuye e-police station kungaphiwa ngisakhi ende amalanga amabili lokhu uthithi usuyakhona le kungazwakali ukuthi athi woneni kahle kahle. Kodwa khonokho kwenza ukuthi umthathela izindaba zisebenze zisesaba ezithini zisenze sithi nesilungu i-self-censorship lapha ababona khona izinto zenzakala kodwa zesabe ukuziloba. Yikho sithi thina kuningi osekumele kwenziwe ukwenzela ukuthi ezintathela izindaba kuleli umhlaba wonke jikelele uthakazelele i-mainstream lathi eminyaka ozayo sithi ngabe lathi hhayi sekuhambile ibanga elizwayo. Sekukhangelele ukuthi imithetho ilungisise beyi-reforme, kuna imithetho e-democratic, imithetho ezenza ukuthi yonke into ibe mgqeke, konke kube ba